Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini ubangela kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezitshengiso zenotho.
Uma ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngiboshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Inthathele zindaba umnumzana Valentine Maponga lobaita moyo mozulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo kasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labo abanye amazwe ngendaba ezijeneyo langezijeziso zenotho. Unkosikazi Virginia Mapiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lomnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandlela ze-ZANU-P F.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini ubangela kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho abantu baphakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi khona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho okubalulekile khona kore yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyazesondile ukuthi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu labo kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphamanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelilungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba kweze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukuginqula uhulumende. Kodwa vele akuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngathi parliament kathesi so sikhuluma izaba le public hearing ekukhulumisa udaba lolana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ukuba nelizwe lakhe elijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuwe umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu ngumuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhanya uyalwisa sekuthi yona ikhithwe ngayilunganga.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanu PF wexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho e-South Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe?
Asesabi lutho bakuDube. Nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilantshi khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senzo okufana sithathi DA futhi angeke uze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo bazakuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphonguto sekhona. So yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazwalezi hhayi lokhu okweZimbabwe ukuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khonapha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi lina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshwe. Anti abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho.
Kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni?
Imithetho enje babuDube ikotshwa kuSmith. USmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange bakulawe. So ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekhipha uSmith basebekopa ukuthi hawe izigwenxa zikaSmith zimnandi lati kahle sihambe ngazo bechama bataka Smith nalawana lokho si iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khona okutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people. Kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeka ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able to kukhulume ngayo ukuthi kathi alethwe yini asihlupha njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanelela uyikubusa bani khona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babuDube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israyeli Hamas baqhuba umhlangano okuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa yihamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israyeli selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk emebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo ezinenge. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko kwethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salibonani balaleli emakhaya. Lona nguMavelas, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, magajeni kuyabenyathi. ubaba kunguduku umthembo sithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ukuba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuzizulu line, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti ke mina ngithema ngibhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi haa, kanti okhokho endulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo. Lingakhumbula kakhulu bayakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwa emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokho.
Singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla lamasiko, izulu kalisani. Bekuyiwe njelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khali ngungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke njelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwe njelele. Bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu, kusathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke laba bamba begama izihlahla lezi zitshiswe, igana liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo engingcekeza yonke esegangeni. Kuhanje kuyecela izulu, izulu line, kodwa namhlanje alikho. Abantu bayafa indlala, ngisalijahe lisacathulayo, bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakonakelephi singabantu abamsuntu, abantu abamnyama. Silahlile amasiko, namhlanje izulu asisaliceli, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele? Bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini, kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, uphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama, phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe, sithi uNkulunkulu akasizwe, kanti hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarivayizanga, kodwa lo mntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokho. Isintu sethu silahlekile, asisele isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni, izulu silicele, kuyiwe njelele, ihlonitshwe njelele. Kudala bekunezi zibe ezizimamanzi, kodwa namhlanje azisekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa lakusasa.
Kangele ezinye ziyowagcina amasiko awusenziwe, kangele amanye bayawagcina amasiko awusenziwe.
Okwamanje soke isikhathi sezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sixoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho uPaul uyakhuluma labaseGalatia, yena lapha sibona ukuthi uPaul wayekhuluma labaseGalatiya ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho, thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazuNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaul wayelapha ebachasisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa, ngakho ke akumelanga babuyele ngemuva. Kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la Galatia chapter 5 iverse ka-16 uPaul uthi yena, ngakho ngithi philani ngomoya, kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama, ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya. Lo moya ufuna okuphambene lemvelo yesono, kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo. Kodwa nxa likhokhelwa ngumoya, kalikho ngaphansi komthetho. Ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono, phakathi komhlaba lo onzima kangaka. UPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanise ukumelana lesono. UPaul uthi yena, nxa liphila ngaphansi kukamoya, kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama. Kutsho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kaThixo lo Jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho, abe nguye obusayo, abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho, kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu, lokuba uJesu wena uxhumeke kuye. UJesu uthi yena, mina ngilivini, yilo lalolu gatsha olukimi luba lezithelo. Ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe. Ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona yikuzithiba. Lapho uPaul yakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga, kulokuthembeka, kulokunene, kulokuzithiba, kulothando, kulokuthokoza, kulokuthula, kulokubekezela. Ngakho ke kutsho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho, njalo lezithelo ezivela kuJesu, enye into eqakathekile esinye isithelo zaba laso yikuzithiba. Kutsho ukuthi lapha-ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho. Njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapho uyakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho. Kutsho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo, awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho, kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho. Siyananzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka. Ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo, ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, ngegama likaJesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo, kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo, izithelo zokuzithiba, izithelo zokubekezela, izithelo zothando, ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Yes, siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lweWozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi.
Thina siyathaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu awe-Biz Innovator, si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo. For instance, ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani, kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba, ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo, omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu akhulume ukuba business wawo. Omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha ku-JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama-participants ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sibona ukuthi into ezinjengalezizo ezikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like kathesi siya-advertise e-online sibona ukuthi kuya kunabantu abaningi afuna ukuthi bangene. And siyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayethela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. And siyabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Isilikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bese sabe ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu ayikwazi ukuthi iyenze amasizi ayi-4 kuphela and sesiphelile. So kathe sesiphelele online program ukuthi sesifundise abanye abatsha. Kodwa sina sithi since i-program yakhona inguza ama-mentors. So abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then sina la sesikhethi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayoyidinga. But owakasesi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube ne-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sifuna ukuthi ube ne-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokeli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Tabo Kancube, ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo ezathisa sibandawo sethulela impumela yemidlalo yengugu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe namhlanje, Arnold Mover 0 Highlander 0 Caps United 3 Wange 0 Checkered Pirates 1 Simba Bora 2. Izolo ke iBigita Minerals 1 Itel 1-1 Chicken in 0 Dynamo 0 FC Platinum 1 kuti Green Fuel 0 Herentals 1 Yata 0 Ngezi Platinum 1 Plower Chiefs 0 ZPC Kariba 0 Manika Diamonds 2 Eskom nopanengalani ke yezomklomelo abafana baHighlanders bale 10 games kukanti 19 points le Manika Diamonds le 10 games 19 points Simba Bora le 10 games 17 points Chicken in ke 10 games 16 points kukanti ke abafana beDynamo sluke bengaphansi esingathi ke bottom half ye Premier Soccer League eZimbabwe.
Nanko kunye okwezemidlalo akesizwe njalo ezotshisa sibanda ixoxa loDouglas Mloyi okwadlala umdlalo wenguqu yokuqembu leHighlanders.
Wacula umculo lodumo lwabo uMajiva wathi kuleli lizwe sake sashayina waphinda wathi ithila moya elamathambo ngabe dlala njalo uDouglas British Mloyi. Kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa kobulawayo wafunda khona waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda pho waqala njani ke udlala ibhola le Highlanders
right ku reserve side ngangu 1972 ngoba kwakule reserve league and then 1974
ikuba first from there ukuthi
British wavela teacher othwa ngubhule wayengu-ref wathi wena the complexion yakho le accent yakho is British vele even the type of play yakho hayi ngu-British so ikona phela khula khona ibizo
u-British wayengumvimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazelela kudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela ku-Highlanders I was the youngest player and then ngiretire ngiretire sengi-oldest player so uyazi vele amalokozana kona athiyeni lore zingadlala la yesi Yeah. The King Center Center Bay closed, yes.
Yeah.
But I enjoyed the pulling in the one, you know, Zanda. Yeah, I got cool for a person to retire as soon as Zanda was Zanda.
I was a little bit of a city gay, Valanga Pay to Taki, Neskat, Dala Helenders, Moba, Esazua, Dala Rez, and Buku, Ezing and El Pezuru, or Wenzan Jan Lokum Loy.
I can look at Kinsu. If Nana gets Niger, who tried to hide. Well, I'm a striker. I call a civil, they were dangerous and food, so I wouldn't eat low, low, high. Okuzima so nice nikela futhi hay good try and shut them out asathanda ukwasali league nje kuphela yodwa league yesala kuphela yathi Rosebomb Chibuka hay Chibuka songani ngethu bafo kumele nje basiningi futhi hay thathani Castle Cup Zifa well Castle Cup yayi Castle Cup nini but kana sithi Zifa Cup or Independence lawo
Umloyo esekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu.
Ngathi ngiretire vele bahle bathi ngona ungena ukucoach. Rights and thethe kama certificates lawa asokuthiwa kona wo rights ngona uyo kuma lower division. Ngahamba kuma lower division sifuna ngachova right ukuthi lami ngithole i-experience. Mbayi hayi base ngasebe ngifake ku Highlanders as assistant coach. Ngaba ngu-assistant kalokuze ngaye kuka Madinda.
U-British uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe la kulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga.
Angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala, but there is a big difference. Le difference, big difference ukuthi na one out ngiqale ngokuthi la abafana kathi sibadlalela imali. Thina it was all about passion, right? Abaqinanga because lokudla bakudlala. Thina sidlala sasisiphekile isitshwala. Sisiphekele thi isitshwala thi esifuna. Right, you find ukuthi sasiqinile ukudlula abafana. Hayi laba abafana abadlala labo right.
Abantu bathabake badlala ibhoso kumele kube yibo abaphatha isikhundla kuqembu le Highlanders. Ubona njani ke lokhu Mloyi?
Kunzima. Kunzima in the sense ukuthi ha ukuzungena laphana.
Bafuna imali.
Yeah. Ukuzungena laphana phela sokumele ube nemali. Manje thina singonjwada silalutho. That you are trying a lot of things. See if you can compare us in the surface. Look at that. See if you can get the person.
Oh, British Douglas in Loy, what you use a Tembelen Cosi, no good team, Walunia Usugo, was a part of the Highlanders, Umba Pierce, Kundas, what a Kateche, or a man against Luto, was a Mdaluen Guku. Him and a student of seven is a powerful state of Lawayo, he came along with a Jesus man.
Yebo manje sike sizweli nabalaleli be studio 7.
Sanibonani studio 7. Ani bonke balandeli be studio 7 yalibingelela lana basakaza la ngobhusha umoya ngikhuluma ngise Joburg ngokuhlala. Ngokusebenza ekhaya ngibuya eFans. Hayi mina into engikhathaza kakhulu ukudaba lwamatitsha eZimbabwe. Hayi phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa eZimbabwe. Right kufundwani ma kungathi esizikolo manje uvula. Sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe sibungiselele sibhadale yonke into athe sawulamali awuzokusenta ubungiselele abantwana bantu thi mzezokupha uticha ngababhadale kanti kufundwane vele akuyekile phela njalo la lezakhamuzi zigodwa izandla ziyazithulela kathi imali thina siyikhupha phela ukuthi sibhadalele izi hayi bekho sokuthumathi la ndikubhekile maticha lami hayi hayi lezakhamuzi azilincedisi iyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo into sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke kiwoku okuyizidi kwangifona lokukusizayo nganko sokubulala futhi ufundi abantwana ukuthi izidi kwangifona lokhu hhayi sahlupheka ezimbabwe bantu kathi sawonani kati hhayi indlala ibuhlungu ma
selibonani studio 7 injani hayi thina siyaphila ungulubu sefolos sicela phela thi ungenele phela sibona kathi kwenzakalani ngoesh umbuso lo osithwalise ezini umbuso lo osithwalise ezini ashila abantu bathele ezini aka kula mgwaqo ongabheka uma usuke epolisi yakobulawayo ayi kumagodigodi isikhulumele egovernment isiqinisele umgwaqo.
Yes, ngibonga kakhulu Oliver Lisanga injabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube, sibonga kakhulu kwenkathi lusenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.